Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izulukandaba lwamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi kuThumbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka udlakela emngcwabeni wayengumlandeli webandla le-CCC owabulawa kuminyaka phose emibili edluleyo uMo Blessing Ali kulwisana abasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa labakamnumzana Job Sikhala.
Endaweni yakhe sibili lapha vela khona uweteswa icala eMathu North la icala lokudelela uMongameli uPresident Nelson Chamisa nxa ehlangene labantu bakhe engasese.
Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abenhlanganiso ezithi iBlue Movement bevele umhlangano wobulawa lamhlanje kulombiko ethi kulokufuthelana kuleli xhuku.
Kwenza nxa mbona inyamazana sembonisitha ikanti ke noma zingasidlela kodwa ngikwazi ukuthi kulenzuzo vele engizuzayo lami yabe ngithatha ukuthi inyamazana yami.
Inhlanganiso ezibona ukulondolozwa kwezemvelo ikakhulu inyamazana zendle esigabeni seWange West constituency zithi zikhathazekile kakhulu ngezinga lokuzingelwa kwenyamazana okungekho emthethweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana lokuxokozela emngcwabeni kamuyi unkosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngumsekeli weZanu PF uPius Jamba. Abasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa bephoselana aqatha laba kamnumzana Job Sikhala emathuneni eZororo eChitungwiza. Abalandeli bakaChamisa babikwa bebesithi kabafuni ukuthi uSikhala ethule imbiko kulumbuthano. Isidumbu zika-Ali besesemochari okweminyaka phose emibili. Intatheli zindaba iStudio 7, umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esechitungwiza.
Abalandeli bakaChamisa bebehlabela ingoma ezihaya umkhokheli wabo okucunule abasekeli bakaSikhala abathe abathule ngoba kusemfeni. Kwase kuqhamuka udlakela abantu bechayana ngezandla kwaba isimayemaye. Amaqembu la ahluphane okwemizuzu phose elithumi andubana abanye babo balamule baqhubeka ngomsebenzi abakade bewulandile kodwa kulokufuthelana. Konke lokho kwenzakale uSikhala engakafiki. UChamisa yena kazange alugxobe. Esethula amazwi akhe uSikhala othi usezasungula inhlanganiso yezombusazwe uthe imfaka Ali isifundo sokuthi akumelanga abantu babulawe ngenxa yezombusazwe. Ingcwethu kwezombusazwe zithi ukulwisana lokhu kuveze ukuba ibandla eliphikisayo liphakathi kobunzima obukhulu ngoba abantu beliswa nabodwa kuzaba nzima ukuba bakhiphe ibandla lezanu PF embusweni. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana yeBeth Jamuka. UChamuka uthe kumele kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli yebandla eliphikisayo.
Ya, siyethukile thina njengama oppositions ukubona abantu bekwa Job Sikhala nabantu bekwa Chamisa belwisana emngcwabeni ukamo Blessing Ali. Siyayikhupha njani izanu PF thina silwisana sodwa instead yokuthi thina sibambane njengama oppositions sikuphe izano PF ngoketho oluzayo luka 2028.
Lokhu kusekelwe ingcwethi umnumzana Libert Sibindi osebenza lenhlanganiso ye Leaders for Africa Network.
Mina ngombono wami ukulwa lokhu bekungadingakali lokho. Elizweni leZimbabwe sidinga i-opposition ebambene. Sidinga i-opposition eza challenger into ezinjalo 2/3 majority ngalezi ne-parliament. Mnengi imithetho ephumayo kathesi ebhambaniseka ngenxa yokuthi kule 2/3 majority. Kumele ababambane abantu laba. Kuliwani.
Elinye ilunga le-CCC umnumzana Peter Ncube uthi kumele amalunga amabandla aphikisayo ahloniphe indawo ezifana lezimfa hathi ukulwisana sikhathi sonke. Ekhuluma emngcwabeni ka-Ali, uyise ka-Ali umnumzana Jimmy Ali uchaza umntanakhe njengomuntu owayethanda ezombusazwe esithi uyathaba ukuba umoya wakhe usuzaphumula. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi kulokungavumelani phakathi kukaChamisa loSikhala. Selokhe uSikhala waphuma ejele, uChamisa yena osewahlamukela ibandla le-CCC usolwa ngabasekele bakaSikhala labanye abathi kayenzi konke okusemandleni akhe ukuzama ukulwisana leZANU-PF besithi wesaba ukubotshwa njengalokhu okwenzakala kuSikhala. Yena uthi ukubotshwa ayisikho ukuveza ukuzimisela kwenkokheli yebandla lephikisayo kodwa ukudinga usekelo oluningi ebantwini yikho okuqakathekileyo. UJamba Mukandi owabulala unkosazana Ali wamcoba umzimba wawuphosela emgodini wamanzi omdala endlini kanina eNyatsime, wagwetsha ukuba avalelwe entulongweni okweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abenhlanganiso ezithi Blue Movement bebelomhlangano kobulawayo lamuhla kulembiko ethi kulokufuthelana kuleli xhuku. NgoLwesihlanu kuqhamuke udlakela eLubane ngemva kokubana omunye umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Prince Dubeko Sibanda efuqwe ngabanye bakhe bengafuni ukuthi ethule amazwi. Kodwa uSibanda utshele iStudio 7 ukuthi kulehlekana elincinyane elikhokhelwa ngabazondela ukususwa kowayemele ave ngumeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume. Sixoxe loMambume ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Gande umnomzana Prince Dubeko Sibanda kabamthwalisanga nzima eLupane, kodwa indlela afike waziphatha ngayo efika emhlanganweni yiyo enze abantu bathukuthela, abantu bamconfront. Abantu bebevele belembuzo ngendlela aziphatha ngayo la ngendlela aqoqa ngayo into zombangazwe kuprovince yeMathebelele North, ngoba uzwakala engumuntu kuthiwa uyahlangana lobukhokhelo obukhulu bezanu-PF emaplazini abo, njalo usebenzisa inketa bechaba, you know, ubethatha iprovince kumbe indlela athatha ngayo kumbe akhokhela ngayo iprovince yeMathebelele North ibe ngani ukhokhela indlu yakhe kumbe uyiphatha njengendlu yakhe yokulala. Ngani? Ngoba ungakhangela ngendlela azifaka ngayo kuhlelo lokukhethwa kwama-candidates, abantu bathukuthele ngayo lomuntu. Wayekhipha abantu angazwani labo, ekwesinye isikhathi ekhipha abantu abawinileyo efaka izihlobo lama-girlfriends akhe.
Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani khona lokhu okwenzakele?
So ubaba lo hayi abantu kabasamfuni la kumbona eMathebelele North, singazi kwezinye indawo lapha abaqambela khona amanga ekhuluma isishona esicacileyo, ngoba endaweni yakhe sibili lapha vela khona uweteswa icala eMath North la, icala lokudelela umongameli uPresident Nelson Chamisa nxa ehlangene labantu bakhe engasese. Ubiza umongameli wethu Nelson Chamisa ngamagama amiyeyisayo ethi nxa kusisa azenze umuntu othanda umongameli, and abantu kufika endlebeni zabo konke khona lokho. Ngabamfuni abantu ngendlela embona ngayo Gande. Abantu bakhangelele ubukhokheli and bakhangelele ubukhokheli obuhlanganisa abantu, bakhangelele ubukhokheli obungakhethiyo. Yikho besithi hayi umfo kaSibanda kame eceleni, ngeke siadresse ngapha edelela umongameli wepart, edelela umongameli welizwe edelela umongameli we movement yama citizens in Zimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Ephias Mambume umlandeli kaMnumzana Nelson Chamisa. Abalandeli bakaChamisa ababhoda ngendawana zonke zelizwe bekhuluma loZulu ngodaba lokusungulwa kwenhlanganiso ezakhokhelwa nguChamisa. Kusasa bazakuba beseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kwezemaphandleni inhlanganiso ezibona ukulondolozwa kwezemvelo ikakhulu inyamazana zendle esigabeni seWange West Constituency zithi zikhathazekile kakhulu ngezinga lokuzingelwa kwenyamazana ngokungekho emthethweni ngesikhathi izakhamizi lazo zikhala ngokudlelwa izifuyo zinyamazana lezi. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo eseWange.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele inhlanganiso yeVictoria Falls Anti-Poaching Unit leVictoria Falls Wildlife Trust ngenhloso yokuzwisisa inhlelo zemvelo abazenzayo esigcaweni seWange West Constituency, lapho abaveze ukuba okwalezi nsuku bamadasa ngokulwisana lencingo kanye lezilarha ezihamba ziqunyekwa lapha lalaphaya zithiya inyamazana ikakhulu esihonqweni seZambezi National Park. Umholi weVictoria Falls Wildlife Trust uMnumzana Roger Parry owasungula lenhlanganiso ngomnyaka ka-2008 uthi badobha imijibila efika ikhulu ngenyanga njalo ngeviki balapha inyamazana ezehlukeneyo ezisuka zikhanywe kodwa ezinye zitholakala zibanjwe zafa.
Thina ngomnyaka silapha ezidlula ezingamachumi amahlanu. Lokhu kusitsho ukuthi iviki ngeviki esibhedlela sethu silapha elinyazwe yimijibila le. Ngesikhathi se-COVID-19 sasilapha ezifika amachumi ayisitshiyagalombili. Eziningi zakhona kuzindlovu lenyathi.
UParry uthi indlovu eyodwa idinga imithi yokwelatshwa engafika amakhulu amahlanu amadola emelika. Isiphathamandla senhlanganiso yeVictoria Falls Anti-Poaching Unit, uMnumzana Nathan Webb, uthi kunsukwana ezedluleyo badibane lenyamazana ezehlukeneyo zifele emjibileni. Wengeze njalo ukuthi indlovu ezimbalwa lazo sezalimala imboko lamasondo sibisenyathi. UWebb uthi amajambo ebutho labo elibalela amadoda alitshumi lanhlanu athungatha ebusuku lemini phakathi kwamahlathi.
Kuthatha isibindi ukwenza lokhu ngoba uyadibana labazingeli laba behlome ngembhobho, imikhonto kanye lezinye izikhali.
Ngobunzima bomsebenzi lo, nyakenye inhlanganiso le yafelwa ngelinye lebutho elahlaselwa yindlovu ekuthungatheni lokhu. Uthi kodwa lokhu akuzange kubamise enjongweni yabo yokulwisana labazingela ngokungekho emthethweni. Esinye isakhamuzi sehlanganani uMnumzana Musa Ndlovu uthi ubudlelwano nje phakathi komuntu lenyamazana bumunyu ngoba lazo zibulawa nje lazo ziyabulala zibhidliza njalo izifuyo lezilimo.
Kwenza nxa mbona inyamazana sembonisitha. Ikanti ke noma zingasidlela kodwa ngikwazi ukuthi kulenzuzo vele engizuzayo lami yabe ngithatha ukuthi inyamazana yami.
Izakhamizi lezi zithi ukuze kube nganeno bafuna ukuphiwa amandla nguhulumende kunzuzo yalezi nyamazana i-quota system ukuze labo abadlelweyo bakhokhelwe, kubuye njalo kufakwe imingcele ehlukanisa abantu lezihonqo kodwa lokhu uhulumende kakakuthatheli inyathelo. Njengenhlanganiso uParry uthi sebelenhlelo abazisungulayo ukuzama ukuphathisa izakhamizi ukuthi zithole inzuzo ezifuyweni zabo ehlelweni lwe-Heading for Health lapho abazaqhatsha abelusi ngendlela zokuvikela ukuthi bangadlelwa izifuyo emadleleni izilwane zithole njalo ukulatshwa lokudijiswa ukuze nxa sezithengiswa zibe lentengo ephezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Lamlela nampa bafube mbula.
Gukama.
Siyabonga Nokuthaba, sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kuhlelo oluphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lelinye lamacele ebandla leNthwakazi Republic Party, lona elithi selazise amapholisa ngokuthi lizatshengisela esitaladeni mhlaka 11 kuyonale inyanga kobulawayo, lisola indlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegogorahundi.
Ngelele msakazi labalaleli, hayi yekuliqiniso msakazi, ibandla leMthwakazi Republic Party liyenza ipeaceful demo ngoba tsisola khonoko ukuthi kuthiwe udaba lolu luphathwe yizinduna. Izinduna msakazi labalaleli ziunder uhulumeni yena lo, ziunder iZANU PF payroll. Kunzima kakhulu ukuthi sikukholwe lo ukuthi izinduna zizokhululeka kumbe abantu bazokhululeka.
Siyabona njalo ukuthi kulamalunga ebandla lakho ele MRP alokhe evalelwe entolongweni agoqela abesifazana. Singabona libotshwa njalo.
Hayi, okwamapholisa lokweZimbabwe siyakwazi ukuthi lanxa iconstitution isivumela ukuthi nxa singabe silensolo sibhikithi okulokuthula kulilungelo, iconstitution yakuvuma lokho, kodwa siyazi ukuthi uhulumeni weZimbabwe uhulumeni ovele esephula ilungelo labantu. Kukho guaranteed ukuthi bazasiphatha njani, but thina sifuna ukuthi ilizwi lethu lizwakale, umhlaba uzwe ukuthi silezinsolo njalo sirepresenta abantu abayibo abangama-victims. So sifuna ukuthi ilizwi lethu lizwakale. Yebo ye, silamalunga ethu asaphakathi laphayana, konke khonokho kuyikutshengisela ukuthi amalungelo abantu bakomthwakazi avele azange ahlonitshwa. Abantu bakomthwakazi abazange bavele bayithola inkululeko kumbe baba lokuthula. Ngingazi ukuthi omama bazasukuma kanjani, kodwa siyazi sonke udaba lombhuqazwe lwalimaza kakhulu abantu bakomthwakazi psychologically, mentally and emotionally. Abaningi bale enga balokuthukuthela. So nxa sekunjalo kuyabulala esingathi self confidence yomuntu, kodwa ngendlela osekuyikho ngakhona uzananzelela ukuthi udaba lolu sekuleminyaka kungakaze kwekuthiwe luyaphathwa. It's neither here nor there. I believe ukuthi kwabanye sebengaba lokwesaba, kodwa kwabanye bakhona abazosukuma bebe strong bethi this is the chance, this is the opportunity ukuthi sisukume sikhulume. So abaningi mbona besukuma kakhulu, omama bakomthwakazi mbona besukuma, kodwa nje into esiyisolayo yikhonokho ukuthi kuzoba compromised, lezo zinkulumo kuzoba compromised, abantu bazafila intimidated phela. Izinduna zona ngokwazo zingama victim, mina ngibona ingani lazo kuyazihlukumeza. IGugurahundi was a genocide, kumele ibe le independent commission eyiyo eluphenyayo lolo daba. Njengoba sabona labana abantu abangu 6 ababulawa eHarare, kubuya iinternational commission, iMonthante commission. So kuyasihlukumeza singabantu bakomthwakazi ukuthi why ukubulawa kwezinkulungwane ezimore than 40 kuthiwe kuphathwa izinduna ukukhulunyiswana kwangkhona. Kusuka khonapho nje kungani akuphumi kahle. Okunye esikusolayo msakazi labalaleli ukuthi isigaba senkabazwe eMidlands akucaci ukuthi kuthiwani ngaso. Sisayidinga iJustice for 11 silobela farmers abadisappear ngoJanuary 1985. La namhlanje ama families abo awala closure. Kunengi kakhulu okwenzakala eMidlands, and iGugurahundi iqalele khona, ingena laphana ekhwekhwe kubogogwe inkabazwe yonke leyo. Kusuka kube lo mpuzo ukuthi vele ukulungisa kwangkhona khonokho kungakujenyonyi kumbe kunjani, bethi abathintekayo kuzomele beye emakhaya. Kulama traveling costs involved, indleko lezo ezokuhamba zibhadalwa ngubani? Ngoba phela abantwana bakomthwakazi bagcwele ezindaweni ezikhathana ngenxa yesimo lama consequences zompalo ombhuqazwe. Already abantu bakomthwakazi bayasokola, bayaswela. So lezo ndleko zihlawulwa ngubani? Konke khonokho yizinsolo esifuna ukuthi zizwakale kuleyo demo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana esilethulela lona Mgqibelo yonke. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni R2s.
Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga ntateli Chris, salibonani balaleli be-Studio 7.
Siyabona ukubana inhlanganiso eziningi ezibalisa ezempilakahle lezezikolo labanye nje bakhuluma ngokukhalala umsebenzi. Ungasitshela ukuthi lina lithini ngokukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa zinhlanganiso lezi?
Siyabonga ntateli Chris ukuba lina njengentateli liyakunanzelela njalo liyakulandela esikwenzayo ukuzama ukulungisa ukulungisela izisebenzi impilo engcono. Okokuqala, kuyasijabulisa ukuthi sesibaningi esesingena kulolu hlelo lokukhalala emsebenzi nengendlela-ke thina esike sazizama lanxa phecelezi besisebenzi sibalele ithi incapacitation asenelise uhulumende wethu osiholayo kuvele kalandaba labantu kalandaba lezisebenzi amalunga kahulumende wasibusayo kathesi ale ndaba lezi suzayo yikubona lalapha abahamba khona uyakubona ukuthi la madoda ayasutha kasuthi ngoba esebenza nzima asutha ngoba etshontshela izisebenzi. Sikhangelela ukuthi-ke izisebenzi zonke hatshi abezempilakahle hatshi abemakolijini hatshi abemayunivesithi kodwa izisebenzi zonke lalezo eziku-private sector isikhathi sesifikile isikhathi yiso sonesi ukuthi singaka sehluleke ukunakekela ingane zethu ngoba abanye abantu bayatshontsha ngoba abanye abantu badla kodwa ngeke kusisendawo. Izisebenzi zonke ma zingabambana khalale umsebenzi labantu aba masebenziyo baza kubona esikukhalalela umsebenzi basincedise. Isikhathi yiso sonesi isokuthi kubanjwane iholo lezisebenzi lithuthuke. Engingakutsho-ke ukuthi thina njenge-R2s hleli siqaphele hleli sikhangele indlela okuhlukunyezwa ngayo izisebenzi ngokunikezwa inhlamba okuthiwa liholo. Ngokunjalo sithi nxa sonke lathi R2s singangenela kulesi sigaba sokukhalala imisebenzi kabukho okungenzeka ngaphandle kokuthi abasebenzayo banikezwe iholo elihle. Sina-ke njenge-R2s iholo esilikhangeleleyo ikakhulu kubabalisi kumbe ngithi kumbaliso osanda ukuqala sikhangelele ukuthi imali yokuqala embalisini lanxa incane ibe yi-$1,260 ngaphandle kwalokho akulambalisi ongaphila ngaphandle kwalokho akulambalisi okumele abuyele eklasini ngaphandle kwalokho akulanto esingayenza ngaphandle kokuthi siwulwele sivele safa kudala ngendlela esiphiliswa ngayo pho sisabe saba kuyini.
Lina selike latshengisela ngendlela ezehlukeneyo esikhathini esedluleyo kodwa impumela yakhona belisuthiseka ngayo na? Njalo ubona ungani nxa kungakhalala bonke labo abakhalalayo kuzaba lo mehluko na lani lingabancedisa?
Ngiyabonga umbuzo wakho Chris. Okwakuqala engithanda ukuthi sibekwazi ukuba izisebenzi eZimbabwe ikakhulu ezikahulumente zisebenzela ize kuyisimanga lokuthi zenelise ukuphila njani ngomholo eziwutholayo. Besengibuye embuzweni wakho inhlanganiso ezabempilakahle abemakolijini labemayunivesithi zikhuluma ngokukhalala umsebenzi. Empeleni nxa singasebenzisa igama lesilungu inhlanganiso zonke lezi zikhuluma ngokungena kustrike okuyinto ekubaluleke kakhulu ma silandela isisekelo sombuso ikakhulu nxa sibhekane lohulumende osiphetheyo osevume ukusebenzisa intando yakhe ukubulala ilungelo lezisebenzi lokubhikisha ngoba kuyindlela engenza izisebenzi zenelise ukukhulumisana lohulumende. Thina-ke njenge-R2s sithi umzabalazo wokulungisa iholo lezisebenzi kawuye phambili. Sinjenje-ke lathi simatasa ukuthi sikhasane labonaba abasebetshela uhulumende ukuba imali abayiholayo ayeneli ngoku kunjalo bazangena kuhlelo lokukhala la umsebenzi
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga ithuba onginikezelwe na Chris kodwa ke ngingavalelisa abalaleli ngicela ukuba abantu bezimbabwe asiphathisaneni ilizweni lethu sonke ilizwe isilo labambalwa
lo ke bekungumnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eArtus ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Kwezemidlalo singakangeni ke kwezemidlalo ngithanda ke ukulazisa abalaleli ukuthi nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp inombolo zethu ngu +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 ngesikhangele ke ezemidlalo bathabe bamanzi te abaphatheka kumdlalo wokugijima edolobheni lakobulawayo ngemva kokuba amapheki besinkwa abebackers in belobelane isivumelwano lenhlanganiso yabaphathi izikolo National Association of Secondary School Heads iNASH esokuba bazaxhasa izikolo zakobulawayo kumncintiswano yokugijima. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umqeqeshi womdlalo wokugijima uThemba Mhlophe uthi umdlalo wokugijima usuzathuthuka kakhulu edolobheni lakobulawayo ngemva kokuthola usekelo oluvela kwabe-Packers Inn.
Abantu bethu sebezaba lethemba labo ukuthi kuma-track events bazalinisa ukuthola something labo elikhatheli bangagijima.
Abe-Packers Inn bathi bazancedisa abadlali ngokubagadisa besiya emidlalweni, babaphe isinkwa kanye lamanamnede, babaphe imvunulo abayigqoka nxa begijima, bababhatalele lapho abazabe behlala khona, bathi njalo bazapha imvuzo yemali kanye lesinkwa kulabo abazathola imendulo kumncintiswano abaye bephatheke kuyo. Obemele abadlali emkhosini wokuthakazelela lesivumelwano esinathi Ndlovu uveze ukuthaba okukhulu ngosekelo lolu lonyaka umncintiswano we-National Association of Secondary School Heads Athletics National Championships uzaqhutshelwa edolobheni le-Victoria Falls, njalo yikho lapho kuzahle kuqale khona ukuxhaso lwabe-Packers Inn kuqembu elimele idolobho lakobulawayo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-NASH edolobheni lakobulawayo ubheke kuhle Dube ubonge kakhulu usekelo lolu, njalo uthe isifiso sakhe ngesokuba baluthola lapho sekudlalwa eminye imidlalo engayisiyo yokugijima. Kusenjalo ilizwe leZimbabwe lizathumela abadlali abangamashumi ayi-92 lantathu 83 kumidlalo ye-African Games ezaqhutshelwa elizweni laseGhana kusukela mhla ziyi-92 kusiya mhla zingamashumi 2 lantathu kuyona le inyanga kaMabasa. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lizancintisa kumdlalo yebalisawo we-athletics, i-cricket, i-cycling, i-triathlon, i-judo, i-rugby, i-karate kanye le-chess. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kuqhamuka udlakela emngcwabeni wayengumlandeli webandla le-CCC owabulawa kuminyaka phose emibili edluleyo uMo Blessing Ali ngemva kokulwisana kwabasikeli bakamnumzana Nelson Chamisa labakamnumzana Job Sikhala. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa benhlanganiso ezithi yona yi-Blue Movement bebelomhlangano kobulawayo lamuhla kule mbiko ethi kulokufuthelana kuleli quku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa nxa lifuna indaba zethu 2024650318 inombolo ye WhatsApp. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.